Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 13 kuNhlolanja 2025 ngoThabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje.
Imigwaqo yethu mibi sibi. Njengoba imigwaqo nale imibi, kakuvumela ukuthi sibe nama overspeeding.
Ukubhubha abantu abangamathumi amabili lane engozini yokungqikilana kwebhasi yako Urban Connect leGonyete. Ibandla lezanupf lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandlaleli lelizwe lonke ejikelele okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Aluba kuyabakwanisa ukuxazulula indaba yokulwisana okukhona e-DRC ngoba siyananzelela ukuba nokulwa kwakhona lokhu kumemetheka kusiya phambili.
Umongameli Mnangagwa osefikile kwele Ethiopia okuzaqhutshwa umhlangano omkhulu owe-African Union ozahlolisisa impi yomvukela e-DRC nokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamathumi amabili lane 24 ekuseni namuhla engozini yokungqikilana kwebhasi ye-Urban Connect leGonyete emgwaqweni osuke Bait Bridge usiya eMaswingo. Lingozi yenzakalele duzane lentuba yeLutumba Toll Gate. Kumbiko wakhe isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi uthe umtshayeli webhasi ubezama ukwedlula enye imota wasesiyatshayana leGonyete. Inhlanganiso ezimela izihambi zona zithi okubangela ingozi eziningi imigwaqo emibi kanye lenkohlakalo ekuthathweni kwamalayisensi okutshayela. Uluhlu lweWorld of Statistics luveza ukuba leZimbabwe liphakathi kwamazwe alenani eliphezulu labantu abafela engozini zemigwaqweni. Kuluhlu leZimbabwe ngelesibili ledlulwa kuphela ngeleDominican Republic. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Paul Makiwa unobhala jikelelo wenhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association.
Sibe lokudana okukhulu lokuzwa ubuhlungu obukhulu. Ukuthi lingakhangela iviki ephelileyo silahlekelwe ngomunye upilot. Ngapha nxa singakhangela uhlangothi lezimoto lezi zihamba emgwaqweni sibona ukuthi kwesinye isikhathi ilanga ngalinye siyabona amabhasi wonala akwanisa ukuthi abe lengozi.
Nasikhayela ukuthi kulabantu abanengi abafayo engozini zamabhasi kungaba udubo olukhulu lungaphi.
Yekela sithi kuma-drivers ethu kabayekele uku-overspeeda izimota balandele umthetho olandelayo. Njalo sithi kibo banga-overtake lapho okungabe bengaboni khona kuhle. Njalo kuyisicelo sethu ukuthi kabayekele ukuthi nxa befika emfuleni egcweleyo batholakale bona becapha imfula leyo. Singakhangela kolunye uhlangothi imigwaqo yethu mibi sibili. Njengoba imigwaqo nale imibi kakuvumela ukuthi sibe nama overspeeding. Khangela kwenye indawo siyabona ukuthi abachayeli bethu baye bekhagijimisana le ndaba yama-targets. Khona lapha njalo kana sicele amapholisa ukuthi ba-enforce indaba yama-timetable njalo ba-enforce indaba ye-speed limit.
Singathi imithetho ekhona iyenelisa na ukumisa ingozi eZimbabwe?
Singakhangela imithetho yethu singathi thina ilanga ngelinye imele ikhangelwe nomuntu esingathi yona i-revise. Ngokuba lokhu siyabona ukuthi wona la ama-public safety vehicle isikhathi esiningi ayabe engalandeli imithetho yomgwaqo. Njalo sikhangelela ukuthi yona le migwaqo yethu kayibe ngelungisiswayo nomuthi kayibe yi-rehabilitated ngenxa yokuthi ukuba kokubi kwemgwaqo kuyakwanisa ukuthi lako kubangele ingozi.
Zikhona na inhlelo eliziqhubayo njengenhlanganiso ukuzama ukulwisana lokufa kwabantu ngenxa yengozi zemigwaqweni?
Thina lathi njengama-passengers sikhuthaza abanikazi bezimota ukuthi bona kabafundise abachayeli babo nomkuthi ama-crews abo ukuthi alandele imithetho yasemgwaqweni njalo ukuthi balondoloze izimpilo zabo baphinde balondoloze izimpilo zabanye lokulondoloza ama property.
Mnumzana Paul Makiwa ngunobhalajikile nenhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association obesecingweni leStudio 7 SARR. Ibandla leZANU-PF lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandla lelile lizweni lonke jikelele okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. La mazwi akhulunywe namuhla ngomnumzana Chris Mutswanga, isikhulumeli sebandla elibusayo, otshele intatheli zindaba eHarare ukuba kumele kuphele du okukhulunywa ngohalwa impi yenkululeko omnumzana Blessed Runesu Geza. Labanye bakhe abathi sokumele Mnangagwa asuke embusweni ngoba eseyehlulekile ukubusa ngemfanelo. Mutswanga uphinde wathi abanye abadunga ukungahlaliseki elizweni ngomnumzana Tendai Biti lomnumzana Sevia Kasikwere athi bakhuthaza abamhlophe abathathelwa umhlabathi ukusekela ngomnyaka ka-2000 ukuba behlamukele uhulumende. Abatsha labo baqhube umhlangano wabo oweZANU-PF Youth League namuhla eHarare lapho abakhulume kabanzi ngokwenziwa ngugeza osedingwa ngamapholisa afisa ukumethesa amacala agoqela elokuthethisa Mnangagwa. Ubithi utshele iStudio 7 ukuthi kalasikhathi sokukhuluma ngokwethulwe ngumthwangwa. Ngasenelisa ngokukhuluma lokasukuwere kanye logeza ngodaba lolo ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Sizalethulela udaba lolo ngokugcweleyo kusigaba sezombusazwe.
The Voice of America, VOA.
Umongameli Emmerson Mnangagwa osefikile kwele Ethiopia okuzaqhutshwa umhlangano omkhulu we-African Union edolobheni le-Addis Ababa lapho okuzahlaziywa khona impi yomvukela ekwele DRC ukuhlawulwa kwamazwe ezwekazi le-Afrika ahluthunwa ngabamhlophe ukukhudumala okomkhathi eziphathelene labantwana labesifazane lokunye okuhlupha uZulu. Mnangagwa uzangena umhlangano lo labanye bakhe abavela amazweni atshiyeneyo okuzakhulunywa njalo ngokuqatheka kokubambana kwezwekazi le-Afrika. Ukuhlazelwa ludaba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele.
AU kakhulu endaweni ye-DRC asilaqinisi ukuthi kuzaphumana kodwa sibe sifisa nje ukubana aluba bakwanisa ukuxazulula indaba yokulwisana okukhona e-DRC ngoba siyananzelela ukubana ukulwa kwakhona lokhu kumemetheka kusiya phambili. Silethemba ukubana uhulumende wase-DRC uzaze elalele bebe lama-solutions elizweni labo yokwanisa ukukhulumisana ngoba angeke beyenelise ukuqhubeka besilwa bengavumelani njengabantu. Then edabeni lwama-reparations sinanzelela ukubana kulusizi kakhulu ukubana abantu be-Africa abantu abansundu bathathelwa umhlabathi wabo bathathelwa amazwe abo xa bese besithi bafuna ukubana kube lokuthi kube lokwabelana umhlabathi sithole ukubana sokuthiwa bazafakwa kuma-sanctions njengoba sike sakubona i-America sipha ama-Africana ukuthi izaphi South Africa ama-sanctions danipha ama-Africana i-aslam. So lokhu kuyasidanisa ukubana umhlaba jikelele umelane lesizwe esinsundu ukubana abantu abase-Afrika abahlukulezwayo kube yibo bazagcina bebhadala laba babathathela izinto zabo.
Kodwa ubona zani kukhonoko kungaphumani nxa bexoxa ngakho kulangale ke-AU?
Hayi, ngibona amazwe amaningi azabe lokuthi azakusekela endaweni yama-reparations kakhulu. Singananzelela ilizwe elinjenge-Germany kwezindawo like lakwenza ukubana libhadale. I think even e-North Africa mbona kuke kwabela lapho abade bebapha ama-funds okubabhadalela lapho babefake khona ama-land mines ngabo World War One. So sibona ngathi i-Germany ililizwe eli-progressive esikufisayo ukubana amanye amazwe ase-Europe lawo efunde ngokunjalo ukubana ehlawule lapho ababephambanise khona.
Lo ngumnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Abantu abanengi abathwele nzima eZimbabwe sebesenza loba yini engabalethela ukudla emikhambo phose yonke okulabazama ukuziphilisa kulabathengisa imithi yesintu umumbu indumba umfushwa lokunye okunye kwalokho kwakuthengiswa la kudala kodwa kuningi kakhulu okwenzakala kulezi nsuku uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 ubhota Bhateko obulawayo ekhuluma labanye abaphanda impilo wasethulela lolu daba.
Isimo sibi indlala lokuswela sokuyinhlala yenza. Umnumzana Obvious Losinga othengisa umfutshwa lendumba emkambo weRenkini uthi kunzima.
Kulama challenges kodwa hayi khona kufana nokuhlala. Ama customer abuya but hey sesikhula ngaba semgwaqweni. Bena abantu baningi kakhulu abathengisa. Ngoba abanye bathengisa mahara nje ngakho. Ngoba kuyi challenge. Yathi na just say them over. Ngoba kuyamele sibhadale i-taxes. Ngoba uthengisile mba uthengisa.
Undodana Chuma layo bethengisa ukudla kwesinto empopoma kunye lenhlanzi ezonyisiweyo. Kodwa sekelile ngoba uthi akulamali.
Eh yazi sengicabanga ngiyaqedhi vele ukuthonga busabuyi vele imihla ngamalanga nxa uvuke ekuseni sokucabanga ukuthi abantu abamba kudlani unkosikazi laye lapha ufuna into zakhe ngale usuka kube nzima khona apho.
Umnumzana Jobe Ntuta ohamba edobha insimbi ethengisa uthi kunzima ukuphanda impilo.
Mina ngisebenzela lapha esipamprikini sithengisa insimbi. Siyazithenga kodwa iprofit yakhona siyiboni le muli labantwana ababili lomfazi. Kwakhathi sibengisakhaya le nsimbi inzona lezo yize sisinike ezinginikeza khona ukudla kodwa kuba nzima ngoba sesinsimbi zakhona nthola nje imali yokuthi sithenge sona isinkwa kuphela.
Umfelokazi ugogo Emelda Ndlovu uphakathi kodubo olukhulu.
Akula umuntu oncedisayo, akufuna umuntu oncedisayo because akula lutho, izinto ziwomile. Nabantwana
abathengisa imithi yesintu labo bathi impilo inzima kubo loba beselapha abantu abafuna usizo. Ugogo Madumani usemkambo wemakokova.
Kubhanelani ngabakhona umhlalo njalo khamisi ukusebenzisa ngamanzi ukuxeke imithi yaphuma imithi yeporridge emunye ivumile ngale phansi. Eh kumele bebudinga imithi nalena ukuya kumama ukuthi bengabi ngamanzi. Ubaba naye kuhlangabe ngamanzi egazi lichisi khona ukuchisa isigazi ngakho kuqanda.
Emkambo wemakhokhoba njalo kulusiwalo umnumzana Cliff Ncube othi abantu abadinga uncedo kuye bakhathazekile ngempilo.
Nakhulu nanengikhaya ngemnyama ha lokho kwasibuyela kuthi udla mangangamuntu angagula mina azange mina manje sayi ngadinga imithi ngaze lapho so lokho kwasibuyela kuthi umsiza ubonakala umsebenzi nsuku kodwa nxa lutho edingisayo nje yawuthi into yakho ihambe fast. IPP sayilapha IPP, but it's really tricky. But the PPI IPP sayilapha IPP.
Abezempilakahle abanye bathi kumele uzulu aqaphele kunika ngosiwalo abathi belapha imikhuhlane etshiyeneyo. Ukondoda azibonele eZimbabwe kulezi nsuku. Walala, walamba. Umnyama yonke indawo. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi abahlamuki be-M23 badlwengula amantombazana amaningi njalo sebebamba ngamandla abafana abancane edolobheni leGoma esabelweni seNorth Kivu kwele Democratic Republic of Congo okulempi esabekayo. Unkosikazi Martin Moise wakwele Haiti uthi kumele uhulumende aveze imfihlo yonke emayelana lokubulawa komkakhe uJovenel Moise owayengumkhokheli wakulelo lizwe owabulawa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuthi ngabahlamuki asebephethe intambo zombuso. Le yiStudio 7 esakaze eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika uMongameli Donald Trump uthi ukhulumisane losowabo wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin izolo bavumelana ukuqala inkulumo zokuqeda impi ephakathi kweRussia leUkraine. Ukusasa umsekeli kaTrump umnumzana J.D. Vance lona obhala obona wobudlelwana beMelika lamanye amazwe bazahlangana loMongameli wakwele Ukraine umnumzana Zelensky kwele Germany bekhulumisana ngalolu daba. Ele Russia yilwe laqala impi ngokuhlasela ele Ukraine ngomnyaka ka-2022. Olandela zombusazo mnumzana Tim Muringai uthi kuqathekile ukuthi amazwe omabili akhulumisana nomlotha ngoba limpi isibulalise abantu abaningi kakhulu.
Into eqhakathekileyo lapha yikuthi abantu abaningi sebefile and akula movement on both sides ukuthi babone ukuthi ubani onganqoba or kule way forward. So nganto akuyi-stalemate nje ukuthi i-Ukraine layo ibibambe insimbi okumangalisayo yaqethula iRussia until now. So iRussia, i-economy iRussia nganto ayisingeni enkingeni. So kathesi kumele kube le nkulumo zokuthi bawelelane, bahlale phansi bonke ngoba ngabantu aba-related anyway, ngama-cousins bona laba bantu. So ukuchana kwabo hey bese kuku-serious ngoba bese kungenisa amazwe amaningi. But okuncedileyo ukuthi kathesi iRussia layo ayisoze yaqala amanye amazwe in Europe ngoba bathatha izikhali zona lezo bahamba baya-experimenta lazo and they've done a lot of damage to the Russians.
Umsekeli kamongameli Trump uJD Vance ukhangelelwe ukuhlangana lo mkhokeli wakwele Ukraine umongameli Zelensky ngolwesihlanu. Ubona bekhulumisana njani?
Ukuhamba kwakhe in Europe I think is the first signal ukuthi nganto sokuzaba lokukhulumelana and kube le peace talks ukuthi bahlalisane phansi iRussia leUkraine impi le ike ime. Esiyakwazi ukuthi umnumzana Putin laye nganto kathesi he is also tired of the war ngoba abantwana abaningi they've lost their lives in Russia and leUkraine. And it doesn't do them any good, whether economically or physically. So konapo kumele kube le peace talks.
Kuyini kahle kahle amazwe la okumele akwenze okungawasuthisa kukhokhelele ekupheleni kwalimpi? Sithi iUkraine kuyini kahle kahle emele ikuthembise ele Russia layo iRussia kuyini engakwenza okungasuthisa iUkraine kube lokuvumela?
I think into ezenzakala is ukuthi iUkraine ngizwe ngathiwa isiconsider layo ukuthi inike iRussia amanye ama-lands ngathiwa abe disputed ekuqaleni ngoba iUkraine layo isiqine nko in terms of weapons, aircraft, jet fighters, lani. So labo bengazimelela as a country to fight. And uTrump, despite ukuthembisa kwenza khona kuPutin laphana ukuthi wayezaqeda le mpi in 24 hours, yena nganto obese khuluma ukuthi uPutin kumele abuye le solution, otherwise ubeza mfakela amanye ama-sanctions. So I umnumzana Trump nganto akhuluma with both sides of his mouth but awukwazi ukuthi abe kufuna ikuyini. But at the end of the day uqhakathekile ukuthi kube le peace eUkraine.
Umnumzana Tim Muringa ilandela zombusazo zeMelika ubexoxa lo ntungameli Nkomo Studio 7 eseOhio khonapha eMelika. Njengokulithembisa siqala uhlelo lolu namuhla kusigaba sezombusazwe namuhla sihlolisisa okwenzakala kubandla leZANU-PF kulabanye abafana lo walwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Runesu Geza osedingwa ngamehlo abomvu ngamapholisa athi wathethisa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele asuke esikhundleni. Kuyaxokozela kubandlaleli okulabanye abathi uMnangagwa sekumele ayephumula athi ukuba iqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe ezimele kanye lomnumzana Malachi Nkomo olilunga lebandla leZANU-PF. Umlalazi usungula lengxoxo.
Mhlawumbe okokuqala ukuthi sikhangele inkulumo elethwa ngulo umnumzana uGeza singakhangelanga yena as an individual. Inkulumo ayilethayo iyinkulumo esilayo sonke esiyiphetheyo ukubana uhulumende kaMnangagwa kunye layo uMnangagwa njenge-individual siyehlulekile. Sasuka embusweni kaMgabe seqela kulo umbuso osuke wabanzima kakhulu. So singakhangela inkulumo iqondile. UGeza njengomuntu waseZimbabwe entitled to raise e opinion yakhe kodwa ngebhadi ke abantu bezana ngokubazi kwethu ubana wonke umuntu okhuluma iqiniso ngokungabosi kahle ilizwe uyaqala ukuthiwa uthunywa ngamazwe entshonalanga into ekhulunywa ngugeza into ekhulunywa ngamazimbabwe wonke okusho ukuthi kambe amazwe entshonalanga lawo alamandla angana nto angathuma sonke including abantu abadala abanjengabogeza including abantu abadala abasetsholo tshelupane lakithi elwagwelo bakhuluma into ezikhulunywa ngugeza unfortunately nje ugeza bebekade bekapula phakathi namhlanje sebexabana sebevela egcekeni kodwa singeke sibathuke thina ngoba bakhuluma izinto esivele sizifuna
ye uyamuzwa baba Nkomo uyakhuluma lapha-ke uba umlalazi
into engifuna lapha ngisho ukuba kumlalazi ikubana njengoba esitsho yena ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokukhuluma akufunayo lakufisayo lokuthi ilizwe lezimbabwe libuswa kanjani akula muntu okuphikisayo konke lokho izamkhefa ayikuphikisi wonke lokho umuntu wonke lelungelo lokuthi akhulume kodwa sokusika ngokuthi indaba yangikhona uyibe kanjani njalo nje uma sesikhangela ukuthi kungabe kulamanye amacala akhona ekuthinini ekukhulumeni kwakho usudala icala ngendlela wona osuzama ukuthi ulungise ngayo leyo ndaba okufanele ukuthi ilungiswe ungabe ungazuthiseki kodwa ube sokubuya ukuthi sungenisa imbuli yomkhokheli welizwe sungenisa umkhokheli welizwe sungenisa ibandla sukhuluma okunye okuyizinto okuyubana nxa usuya ku-constitution ngale wena wedwa uyakubona ukuthi lokho esengikhuluma lokhu kulakho ukuthi kuphambanelane lesisekelo sombuso so ngaleyo ngingathi mina engakutsho ukuthi uma abantu beyibo abathi khona kumbe amaphoyisa abagcina umthetho besithi lapha omunye soqambule umthetho akube ngaleyo ndlela angithi bona be-opposition bajale ukuhlala becomplain ukuthi abantu be-ZANU PF ngababutho i-ZANU PF sizama uku-investigata ngingathi i-ZANU PF amaphoyisa se-investigata ukuthi kulo muntu osephambanisile osekhulume lokhu lalokhu sesithatha njengokuthi nxa uzathi akube lo mvikela ebantwini ungama yini wena ongosembusweni ukuthi sokhuluma ukuthi akube lo mvikela abantu bamathawo ungavuma yini awuzuwe
ye khonapho-ke baba mlalazi ngena-ke sizokuthi uthini ngokwethula ngukhomo
ngebhadi-ke ubaba unkomo ukhuluma ngendlela akhuluma ngayo angazi ukuba niinto emmotivetayo kuyini umnumzana omnankagwa ulethe imuli yakhe labantwa bakhe phambili kuhulumende ngokubafaka kuhulumende Nkomo usesitsho ukuthi singakhuluma ngabo njalo abantu bakamnankagwa bayadla bayasuthu ukudlula bakho wena kuyini okwenza badle njalo kuyini okwenza baqakatheki kakhulu ukubana baphiwe izikhundla kuhulumende yiyo phela le ethiwa yi-nepotism kodwa le ivumela kuzanu lina ngoba lihlala lingabantu okumele baqhakeze kuphela that's number one okwesibili amapholisa why efuna ukungenela endabeni zombangazwe uma sekukhulunywa against umnankagwa umnankagwa ayisuye yini ohambe thethisa abanye ngiza kukhumbuza mnumzana Nkomo mhlawumbe ezinto ziyakweqa kulo mnumzana othiwa ngumonzola komnye umnyaka wake wathi umgabe ngundofa ofida ngegazi labantu bambopha bamsenkantolo indaba yaze yafika e-constitutional court i-constitutional court yathi hayi lina bantu ake lisuke la lihlala lithethisana ngaphandle khona ngale alizake liletha abanye abathethiswa ngumgabe ngoba thina njenge-court siyazi ukubana umgabe kasogobling angazi mhlawumbe yakweqa leyo nto kodwa-ke ngenxa yokubana kule abuse of power namhlanje ugeza usengumuntu omubi uma ugeza ubekhipha umgabe kunye lamaoveterini amanye ube ngumuntu omuhle nxa esesithi umnankagwa akahambe ngenxa yokuthi wangena ngodlame embusweni kuzafela aphume ngaleyo ndlela angena ngayo hayi kathi baba unkomo why lile selective memory kangaka
ye baba nkomo ngena kulapho uphosele ukugcina
baba mlakazi ukhana ona kule nto ongayidobhiye lawo ekweqayo njalo ekukhuthayo mina engikhuluma ngakho zindlela ezokuthi uyisisekelo sombuso sithini ungambaliseli wawo umgabe ungambaliseli wawuthinithini mina ngikhuluma ngokuthi uma umuntu sethe wabuya uyukuthi ofanele ukhulume ikakhulu sikhangela ngokukhokheli ufanele ukhulume labo ngendlela enjani njalo wena nxa subuya la kwibandla ele-ZANU PF ibandla le-ZANU PF lilesisekelo salo futhi ukuthi uma ukuba ugeza ebala laphana uyakwazi ubuye ngendlela engayisiyo yikho sisiba lama-congress kulapho ukhulunywa khona izinto ayibona namhlanje osokubuya umlalazi la ubangelele ezintweni zethu.
Lapha lizo mnumzana Malaki Nkomo olilunga lezano PF lo mnumzana Fortune Lalazi olandela zombusazo ezimele bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Salibonani ku Studio 7 nabalandeli. Ufuna ukukomenta kule ndaba yenkohlakalo le. Le ndaba yenkohlakalo angeke iphele. As long usaphethe iZanu PF inkohlakalo angeke iphele. Bazekhuluma manje bayikhulume manje inyathelo. Qede lapho kuphelele lapho. Ukuqeda inkohlakalo ukukhipha iZanu PF emandleni. Meli nje ivele ihlukane namandla iZanu PF kuphela kwenkohlakalo elizwe. Sibona i-new start, i-new beginning. Ngoba uma kungena i-new beginning lapha ekhaya, yonke into ayihambi kahle la. Ojibayo bebethenga imoto la, bethengela abantu izimoto, bekuthengwa kwasani. Kodwa uhulumeni bekhona ekubhekile lokho kuthengwa imoto ezidurayo zithengelwa abantu nabaculi.
Studio 7 linjani sihlobo? Thina siyaphila. Thina bakithi silekumangala kakhulu uma sisizwa kuthiwa umnankaku kufanele eqhubeke ebusa ephakathi embusweni. Kanti okufunayo khona lokhu ngubani? Ngobani abakufunayo khona lokhu? Ngoba thina sinje singabantu beZimbabwe sesikhathele bakithi. Uma kuthiwa uZulu weZimbabwe ulesifiso sokuthi umnankaku eqhubeke ebusa, nguphi uZulu wakhona? Ngoba wonke umuntu weZimbabwe usemazweni. Bafiwe abantu abasezimbabweni, bakhathele abantu bagcwele umhlaba wonke lo besiya kwamanye amazwe bebaleka khona ukungamanga kahle kwelizwe leliyana. Kanti khona ngabantu abanjani bona ababusa beyalela phakathi bengafuni ukuthi bephume? Ngoba laphana kwakuyenziwa into efunwa ngabantu, kuyenziwa into efunwa yibo. Hayi, thina sikhathele bantu, sikhathele.
Sanibonani, libelela ukhumbulana wongwena Mthwakazi. Angitsho ukuthi uma into wakomthwakazi engithengi ama-MRP, hayi ngakomthwakazi nawo okokudabuka ithi komthwakazi emathebelelete. Ngisola khonokho okwenzakala ezweni lakithi sakhile. Siyalizwa liyalumana abantu bezanu, liyalumana liqedane. Kodwa thina sifuna ukulungisa, sifuna kube right ezweni sakhile. Ngizogawula la namhlanje ngathi ukhulume nje umuntu. Hayi, indaba zayizolo ezantambama, ukhulume nje umuntu. Ngesinye isikhathi lokhu ukukhuluma nje ngimze ethokoze umuntu wakithi. Ethokoze ufuna ukuhlale evumela umnankakho kuphazuzo. Uhlale esithi umnankakho yena uhlale eseza umnankakho umuntu omuhle. Umnankakho akaze abe muhle, abone ilizwe liphelele nje. Batshontshile umnotho welizwe. Phelele umnotho welizwe nya! Ake ngingabi mude. Kufana liyami izala lena. Lisenzele kahle, lathi siyafuna ukuba abantu emathebeleleni. Kona manje likhwamile izwe.
Ngibonani wasakazi beStudio 7 kanye labalaleli beZimbabwe. Ngiyacela i-audio yami le ibalwe iyefika kwabalili benkululeko mawuveki. Lesi isikhathi sokubana abalweli benkululeko befeze into abayisukela eRhodesia besiya lwela iZimbabwe labantu beZimbabwe. Ngoba into leyi ikhanyakala ukuthi abahlali beZimbabwe lokhu esathathilize ngo-80 akula kuphumula, akula nto ebambekayo, into zibhedi ukudlula ngesikhathi esikasimithi. So isikhathi lesi ayisiso sokuthi uvume ukufumbathiswa uli oveki, ukwazi ukuthi wena wahamba usiyalwela ukukhulula abantu, ukukhulisa izwe seZimbabwe.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Ngu-Live Talk namuhla kuhlelo asiyihluzeni bomama, sixoxa ngokufa kwabantu abangamathumi amabili lane engozini yomgwaqo eZimbabwe. Singekehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kubhubhe abantu abangamathumi amabili lane namhla ekuseni engozini yokungqikilana kwebhasi yako-Urban Connect leGonyeti. Ibandla leZANU-PF lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandla leli okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kaMnangagwa. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngutabo kaNcube ngisithi lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.